Iningi alisudiseki ngimpumela yokhetho, kodwa selifisa ukuthi kusetshenzwe lo hulumende omutsha. Umnumzana Leonardo litshe ngomunye wabo.
Ma-elections asephelile manje sokuvotiwe. Safanele sibone ukuthi kwenzakalani. Sifuna ukubona ukuthi umnankaku uzayenzani in the next 5 years before the next elections, because kube sikhuluma ngamavoti ukuthi this and that now akusasebenzi. Safanele sibone the way forward.
Bathi ekukhetheni uhulumende wakhe kumele akhangele la kuzizalwane zezimbabwe ezingaphandle kwelizwe. Umnumzana Munyamuza ulomlayezo kumongameli.
Xa sesenza icabinet yakhe akhangele abanye abantu aba outside the country, angakhangeli la abantu okudala esebenza lawo. So sidinga ukuthi angakhangela even la abantu abaku-diaspora nje, ahlanganise labantu abatsha ukuthi kukhanye ukuthi kuzimisele ngokwakhilizwe.
Umnumzana Khumba Mlilo uyagcizelela.
Khangelele ukuthi ekhethe ikhabhinethi eqinileyo, ikhabhinethi elabantu abakhaliphileyo esingakufuniyo ngamakhehla lana abo-Chinamasa, abo-Parirenyatwa, SK Moyo, ngabantu osekukudala baphelelwa ipenda labana ebabantu ababuyisela eZimbabwe emuva. Akhethe ikhabhinethi lathi ezathi masiyibhekile sibone ukuthi hayi lapha usiriyasi lo baba lo.
Umongameli Mnangagwa ufake izithembiso eziningi egcotshwa ngesonto edluleyo. Umnumzana Atabel Vodloza uthi ukhalela ukuthi uMnangagwa agcwalise lezo zithembiso ngohulumende azamkhetha.
Sikucelayo ukuthi nxa esekhetha ikhabhinethi yakhe ezamsebenzela, ekhethe abantu abahambelana lento azithembisayo abazazenza izinto ze ikakhulu, in particular sicela abazaqina nge-devolution kuma-various ministries abo, bengakhulumi nje ngomlomo kodwa benze.
Abantu abaningi bakhangelele ukuthi uhulumende kaMnangagwa uzagcwalisa na izithembiso zakhe zokuthuthukisa umnotho, uqeda udubo lokusilela kwemali, ukutholakala kwemisebenzi, ezemfundo kunye lezempilakahle. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.